Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 6 zibandlela 2021 ngu Dr. Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje
ukukhwela kwamanani lawa ngikhumbula ukuthi ubangelwa ukuthi bese ukuyekethiswe i-lockdown njalo ngekhefu abantu bebevakasha kakhulu besenza amadili benganaki ukumemetheka komkhuhlane. Okunye njalo sikhangela ukuthi ezibhedlela abongi basebenza bengela PPE okwenza labo
inani lasebetholakale bele COVID-19 likhuphulwe ngabantu abaphezu kwenkulungwane iyodwa 1365 abatholakale belegciwane leli izolo kuphela eZimbabwe. Abafundi ababhala imihloliso ye-O-level ne-A-level bahlangane lobunzima bokuphuza esikolo ngenxa yokuvinjwa kwemigwaqo nabezomvikela lapho kugciniswa i-COVID-19 level 4 lockdown izolo.
Lokhu sikubona kuyinto eliphutha kakhulu ngoba kuphambanisa ekakhulu abantwana abayabhala imihloliso. Sokumele belindele laba abadala abagade labo ukuthi bahlolwe izincwadi zabo kuye kumiswa isikhathi eside bezama ukukhulumisana namapholisa. Umntwana uyaphuza kumhloliso yakhe.
Abomsebenzi wokujabulisa uZulu wabathathu abaguqa umcimbi waseMbare namhlanje bagwetywe ukuhlala ejele okwenyanga eziyisithupha ngemva kokufunyanwa belecala lokwephula iziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebetholakale bele COVID-19 likhuphulwe ngabantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1365 abatholakale belegciwane leli izulu kuphela. Iningi labatholakale beligciwane leli ngabe edolobheni leHarare abangamakhulu phose athoba mine mbili 777. Kuthi idolobho labobulawayo lilabantu bangaphezu kwekhulu 110 sebezinkulungwane phose ezingamashumi amabili 17,194 asebehloliwe bafunyanwa beligciwane leli elizweni jikelele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani leli liphezulu okwamagama njalo ngelokuqala ukutholakala elizweni selokhe lumkhuhlane waqhamuka ngenyanga kaMbimbitho nyakenye. Ukukhuphuka lokhu kucatshangelwa ukuthi kubangelwa ekuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 elizweni, ukuvulwa kwemingcele okwenza uZulu osuka emazweni anjenge-South Africa angene kweleZimbabwe ngobuningi ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Umbiko owethulwe ngodokotela beZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, iZDHR, basole amanani lawa bethi awavezi iqiniso ngesimo esikhona elizweni mayelana labantu abagula umkhuhlane weCovid. Bathi njalo, ugatsha lwezempilakahle kumele luhlolisise ukuthi eleZimbabwe lingabe selihlaselwe luhlobo lweCovid olutsha oluvela kweleSouth Africa ngoba abantu abaningi bengene elizweni ngekhefu bevela khona. Unkosikazi Duduzile Nyathi ongumongi uthi ukumemetheka lokhu kubangelwa ukungalandeli iziqondiso zokuvikela umkhuhlane.
Ukukhwela kwamanani lawa ngikhumbula ukuthi ubangelwa ukuthi bese ukuyekethiswe i-lockdown njalo ngekhefu abantu bebevakasha kakhulu besenza amadili benganaki ukumemetheka komkhuhlane. Okunye njalo sikhangela ukuthi ezibhedlela abongi basebenza bengela PPE okwenza labo basebenze bengavikelekanga babe sengozeni yokuthi kube yibo futhi abathwala umkhuhlane wewusa emzini yabo.
Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abaphila ngokuthengisa umnumzana Michael Ndiweni uthi umumo ngalomkhuhlane ususethusa.
Imbangela yokuthi inani labantu ababulawa umkhuhlane weCovid liqhanise ukuthi kulabantu abangalandaba lokugqoka vele amamaski uyabona umuntu ethawuni ezihambela bexoxa bengena ezitolo umuntu vele imaski ingasesilevini ezixoxela vele ekhothiwe awuzayikhweze nxa sekubona amapholisa. So yikho kuba ngento umkhuhlane lo umemetheke njalo kuthi abantu abaningi vele abageza izandla okunye futhi okumqoka emalokujini akula manzi akula manzi abantu bageza ngaphi izandla lama sanitizers ayadura
kunje iCovid-19 isibulele abantu abangamakhulu edlula amane i-418 lokhu leli gcikwane laqhamuka elizweni jikelele asebesinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilithumi lanye 11,813 ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abafundi ababhala imihloliso yika O level le A level bahlangane lobunzima bokuphuza esikolo ngenxa yokuvinjwa kwemigwaqo ngabezomvikela lapho kuqiniswa iCovid-19 level 4 lockdown izolo. Ubathabile Masuku sibalo ludaba njalo.
Abafundi ababhala imihloliso ye-O-level kanye le-A-level bahlangene lobunzima bokuphuza ezikolo ngenxa yokuvinjwa kwemigwaqo okwenziwa ngabezomvikela kulandela imizamo efakwe nguhulumende yokuqinisa iziqondiso zokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eze-lockdown. Ngalokho, uNkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUS, uthi ngabe limihloliso ike yamiswa.
Lokhu sikubona kuyinto eliphutha kakhulu ngoba kuphambanisa ikakhulu abantwana abayabhala imihloliso. Sokumele belindele laba abadala abagade labo ukuthi bahlolwe izincwadi zabo kuye kumiswa isikhathi eside bezama ukukhulumisana namapholisa. Umntwana uyaphuza kumhloliso yakhe. Umntwana ufika futhi esephambaniseke kakhulu because ngoba konke lokhu kuyanjani umntwana kuyamhlukumeza emqondweni wakhe, kuyamu-affecta sibili. Nxa efika ku-examination umntwana ephuzile le micabango yangikhona ayisabuyi ngendlela eqondileyo. Kuthi ngabe vele lokho kwemhloliso kuyama lokhu kuphazamisa abantwana endleleni zikhulu. 1 bahlukumezeka, 2 abantwana kuyaba exposure futhi laku-COVID-19 le simemetheke kakhulu.
Omunye wabafundi obesiyabhala imihloliso uNkosazana Natasha Sibanda uthi uphuzile ukufika esikolo.
Esikhathi siya esikolweni siyokubhala udubo lugcine lusiba ngama-roadblocks endaba ye-lockdown abantu bebegcwele, so vele amapolisa bengazwakali. Isitori sami vele kuthetha isikhathi esukuthi esizwisise noma dinqo i-uniform angingazube belokhu besithi sinye abantu lokhu iproblem yokuthi abantu abaningi belokhu bebele isitori, so bekunzima ukuthi njani esami isitori laso besizwe. So sithe sidlula isikhathi esidlule ngasema-roadblocks ngafigcina ngifike eklasini vele isikhathi sesingasekho sokuthi simpale njalo ngiphuzele ukufika eklasini.
Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo olwe-primary and secondary education umnumzana Thongana Ndoro yahlule ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe kodwa utshele iphephandaba le-Newsday ukuthi leli liphutha elikhulu njalo lusizo olukhulu, ethi njalo abafundi abaphanjaniswe yilokhu bavunyelwe ukuthi babhale imihloliso yabo. Uthe njalo ababalisi labafundi kumele bavunyelwe ukudlula besiya ezikolo bengavinjelwanga. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abamsebenzi wokujabulisa uZulu u-Arnold Kamjariwa odume ngelokuthi DJ Fantan utafatswa kadzimwe owazakala ngelithi Levels, Lotinashe Chanachimwe odume ngelokuthi Dama namhlanje bagwetshwe ukuhlala ejele wenyanga eziyisithupha ngemva kokufunyanwa belecala lokuqoqa umcimbi kuzavuka kungumnyaka omutsha emzini weMbare besephula iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umantshi umutsha uthi kuwiriro ogwebe abathathu laba uthi bavumile icala labo lokuphula iziqondiso ze-COVID-19 lockdown curfew ezithi abantu kumele bahlale ezindlini zabo phakathi kwehola lika 10 p.m. kusiya ku-6 a.m. njalo bengabuthani bebaningi kangako beminyezelene ukuze balondoleze iziqondiso zokungadonselani duzane laduzane i-social distancing. Lokhu kuthabise abanye abantu abathi isinqumo sokubopha abathathu laba siza kwenza bathikaze abalokhu besephula iziqondiso ze-lockdown. Umnumzana Bongani Gwesela isakhamuzi se-Warren Park eHarare uthi isigwebo lesi siqondile.
Ukubotshwa kwalaba abantu abahleke ukulandela umthetho we-COVID-19 ngibona ngani kuhle, kuhle kwaba ngumzekeliso wokutshengisa ukuthi amapolisa ethu ayasebenza ngoba akula umuntu omele ethathe umthetho ewufake ngaphansi kwezandla zakhe. Wonke umuntu umele elandele i-corona ngoba lowo mkhuhlane ukhona.
Lokhu kusekele kumnumzana Takuzwa Makamba isakhamuzi se-Harare.
Ukubotshwa kwafantana ku-right sibili kodwa bengicabanga ukuthi uhulumende laye kodwa nxa efuna ukuthi eyenze into leyo befike akudingi lezinye indawo okunjengabomashwele kwakulabantu futhi kubo Bulawayo ngalo zizathiwa kuba hasfield kwakulabantu so sicele ukuthi uhulumende laye kuzame ukudinga abantu bona labo ababesenza into zinalezi ukuthi uhambelane kuhle ngoba sinike sikhombele ufantani yethu.
Kodwa esinye sakhamuzi umnumzana Masha Ubhwanya usole kakhulu ukujeziswa kwabathathu laba esithi kakudingeki.
Ukuboshwa kafanta no-levels kutshengisa ukuthi there's selective justice when it comes to breaching ama-COVID regulations ngoba kulezinye indawo ezazi labantu ezinjengabomashwele abantu abangikhona babotshwanga. There are a lot of places around Harare kwakulabantu but we are not hearing ukuthi kulabantu ababotshiweyo so asikwazi ukuthi abantu ababotshwayo ngabantu abembare okulabantu abasolayo khona abanye indawo lezi okuza abantu kwaye bengabotshwa kwaye kungabili ukuthi bayabotshwa bona.
Abathathu laba baqoqe umcimbi kwaba labantu abaningi kakhulu endaweni ebizwa ngokuthiwa yi-chill spot emzini wembare lapho okwabuya khona abantu abaningi bengalandela iziqondiso ze-lockdown. Abaningi babengalandela iziqondiso ze-lockdown ezinjengokungaminyezelani i-social distancing lokugqoka amamaski ngalesi sikhathi leli gciwane lisidla ubhedu. UZulu uba ngumsindo omkhulu eloba ezinkundlani zokuxhumana ezebulenjini ezigoqela ku-Twitter okwenze kuba abathathu laba bagcine bebotshwa. Abathathu laba bebemele ligqwetha labo umnumzana Dumisani Mthombeni ukuthi umtshutshisi ube ngumnumzana Michael Reza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uselaye abathengisa amafutha ezimota ukubana bakhweze intengo okulinyathelo elikhangelelwe ukubangela ukukhuphuka kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo. Ngesikhathi iningi likhala ngobuyanga obubangelwa yikuvalwa kwelizwe phezu kwegciwane le-coronavirus. Ilitha linye lamafutha epetulu ebeliyidola lamasenti alishumi lathoba munemunye $1.19 seliye kudola linye lamasenti angamashumi amabili lanye $1.21. Kuthi ele diesel ilitha linye likhuphuke livela kudola lamasenti edlula alishumi $1.19 laya kudola lamasenti edlula amashumi amabili $1.23. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lengcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Masimba kuchera othi ukukhuphulwa kwentengo yamafutha lokhu kuzaletha olunye njalo udubo wona abantu bevele bephakathi kwendubo eziningi ezibangelwa yikonakala komnotho welizwe.
Singathi thina i-economy leyi isebenzisa i-fuel eningi kakhulu njengoba sikwazi ukuthi lapha amandla kagetsi akula eneleyo. So abantu abeku-manufacturing, abaku-transport industry, ama-mobile network operators baye befuna i-fuel ukuthi barane ama-generator lokuthi ba-transport izinto from point A to point B. Ukukhwela lokho okwentengo ye-fuel siyakwazi ukuthi kunyanga elandelayo kumbe ezimbili ezilandelayo intengo ziyabe sezi lethwa kuma consumers kumbe ubathengi ngoba intengo yezinto ezinjenge sinkwa ezinjenge transport even ama into enjenge airtime kumbe idata uzakhwela ngoba ama companies ayabe sithi wona intengo ye-fuel isikhwelile so thina sokumele singezelele intengo yama-products ethu. So ngibona njengani ukukhwela lokho okwentengo yefuel uzaletha ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini ikakhulu nxa sikhangela ukuthi abantu abaningi khathesi kabasebenzi baku-lockdown.
Manje ngokubona kwakho ukukhwela kwentengo yamafutha lokhu kuzabangela ukuthi umnotho welizwe uhambe njani ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe?
Lapha eZimbabwe uhulumende wabona ukuthi engenza imali eningi kakhulu esebenzisa i-fuel. So kulama taxes kumbe imithelo eminingi kakhulu ku-fuel. I-carbon tax lokunye okungama tax okungatholutho okumele kungabi khona. So njengoba intengo isikhwela khathesi ku-international market, ama taxes lawana aya bonakala njalo esenza ukuthi intengo ikhwele.
Umnumzana Masimba Kuchera yingcwethi ecubungula ezomnotho limuzwe lapho ikhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ijale le-Congress lakwelemelika likhangelele ukubana namhla lizabala amavoti awe-Electoral College aveza ukubana umnumzana Joseph Biden owebandla lama-Democrats unqobe umongameli Donald Trump ukhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngolwezi lwanyakenye. UTrump ufuna ukuvimba impumela yokhetho lolo esithi waqilwa nguBiden lebandla eliphikisayo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abasekela uTrump abagoqela uSenator George Hawley, uSenator Ted Cruz labanye bathi bazavimba impumelo yokhetho ePennsylvania, Arizona lezinye indawo abathi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo. Bakhona njalo abaku-House of Representatives abathi bazakwenza okufanayo. Kukhangelelwe ukuthi amalunga eSenate lawe-House of Representatives bazahlafuna udaba lolu okwesikhathi eside. Umsekeli kamongameli uMnumzana Mike Pence abesesethula impumelo yokhetho lolu nxa sokukhulunywe kwaphela. UBiden ulama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamashumi amathathu lambili 232. UTrump uthi waqilwa kukhetho lolu. Akula bufakazi obuveza lokhu. Abanye abalandeli bakhe bayatshengisela eWashington DC lezinye indawo besithi alwenziwanga ngemfanelo ukhetho eWisconsin, Pennsylvania, Georgia leMichigan owanqoba khona uBiden. Olandela ukhetho lolu umfundisi Rafael Mthombeni uthi akuyindawo okwenziwa libandla lama-Republicans.
Kuphonga ukudlalisa isikhathi sokuthi kuphonga udebate wakukhulunywe kukhulunywe kuphindwaphindwe izinto ezivele zisaziwa. Engikubonayo ukuthi ukhetho lwenziwa, ukhetho lwaphumelela, ukhetho selophumelela, ama-states wonke afake izidindo zawo ukuthi ukhetho luhambe kuhle, luphumelele kuhle. Laba nje labo kufanele ukuthi bafake isidindo sabo ukwenzela ukuthi kufike ilanga lika 20 leli esilikhangeleyo, 20 January. Lapho umongameli omutsha ezathatha isithupha sakhe.
Umnumzana Busani Mbuso Ntini uthi uTrump labanye bakhe bazama ukweba ukhetho.
Bazama ukulwisana nentando zabantu, indlela abantu abavote ngayo. Siyananzelela ukuthi i-Electoral College ikhe kuhlangene kwayo yavota yapha uBiden amavota adlula i-306. UTrump waphiwa i-232. UBiden yena ubefisa ukuthola amavoti angu-270. So udlulile lawo mavoti kakhulu. Kuyakhanya ukuthi abantu njalo le-Electoral College bahloniphile uvota wabantu bapha u-president-elect uBiden lo vice president elect uKamala Harris ukuthi kube yiwo abazafakwa esikhundleni ngo-January 20.
Omunye njalo olandela ukhetho lolu umnumzana Billy Gawule okubandla le-ZANU PF uthi okwenzakala eMelika kululaza ilizwe leli kwezombusazwe.
Abantu umhlaba wonke jikelele bebekhangelele i-America njengayi-champion kweze-democracy. Ibisibonelo i-America lanxa kulokunye kade singakuboni njengakhonoko kathesi sebezehlisile kakuba ehlisile izinga labo abaphansi kakhulu.
Kusenjalo abakubandla lamademokrats abancintisa eGeorgia kukhetho oluphindwayo olwamalungu ayedala lesenethi umfundisi Raphael Warnock lomnumzana John Ossoff bakhangelwe ukuthi bazanqoba unkosazana Kelly Loeffler lomnumzana David Perdue akade bemele isabelo lesi. Ibandla lamademokrats lizagogela idala lesenethi kungenzakala lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Umphathi ntambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi utshaya phansi ngentonga ethi izizalwane zeZimbabwe ezingela ncwadi ezaneleyo ngeke zivunyelwe ukungena elizweni kungelani lokuthi kulezi nkulungwane ezilamalanga zilokhu zizama ukungena emngceleni weBite Bridge. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnumzana Motsoaledi utshela bezindaba ukuthi okunye okubangela indwendwe ezinde emngcelweni weBitbridge yikuthi kulabaningi abazama ukungena bengelawo wonke amaphepha afunekayo.
Anybody wishing to visit South Africa must use the official gates of entry.
Noma sekutheni akekho ozavunyelwa ukungena kwele South Africa engelazo zonke incwadi esizifunayo.
Only travelers with valid PCR tests are allowed into the country.
Uthi labo abatholakala bethola amaphepha iCOVID-19 awamanga bahle baphendulwe emuva amapassport abo ahle agcotshwe ukuthi abasafuneki kwele South Africa. Emngceleni uthi amasotsha aqale izolo ukusebenzisa ihelicopter lezikepe ukuba leqiniso lokuthi akekho ongena kwela mvumo. Labo ke abafika emngceleni bengelazo incwadi esikhombisa ukuthi abalawo umkhuhlane wecoronavirus bayahlolwa njalo nxa belemali yokuzibhadalela. Ongelayo uyaphenduka. Labo abatholakala belalo umkhuhlane uthi babuyiselwa emuva ngoba iSouth Africa layo ithwele nzima ngenani eliphezulu labantu bayo ababanjwe ilo mkhuhlane. Loba nje isiphathamandla zongcele kucele leZimbabwe sezisebenze gadalala ukudinda amapasipoti alabo abalelungelo lokungena kwele South Africa. Umnumzana Zenzo Nkomo ofike emngceleni ngomvulo ubelokhu engakangeni lalamhlanje. Unkomo othe Zimbabwe bahambe ngenyawo badindisa amapassport kuthi imota zabo zilokhu zisemzileni emide okwamagama kucele leZimbabwe.
Abantu bonke laba bekukhuka kulama toilets akulamanzi. Amanzi yabuthenga oy 500 mils nge 10 rand. Yabona kubuhlungu kakhulu. We don't have leaders who can talk to their counterparts. Ngoba uzasitshelwe ezimsayidi ufike futhi e-SACID wenzeni. Uhlale ilanga leshisa akula ma toilets and it's already causing the spread of the pandemic.
Omunye njalo weZimbabwe okhethe kwaziwa ngokuthi ngumnumzana Sitshela uthi ugcine sebuyela kobulawayo ngemva kokubona ukuthi uzazigcine sebanjwa yicoronavirus elokezama ukungena kwele South Africa.
2 days ukukure you depend on buying amanzi. Itoilet uphuma ungena iganga. Kwesinye isikhathi is not worth it. Kuyabe kubuhlungu kakhulu. Ama COVID certificate iyabe isi-expire uku-queue. Abantu ade beku-queue izolo sisonke anje. Lalamuhla abakaphumi and I can tell you ukuthi ama COVID certificate abo ase-expire. Nxa singalandela umthetho akusamelanga bachaphe sokumele babuyele be-apply futhi another COVID certificate.
Isiphathamandla sezaphu kwele South Africa umnumzana Future Msebele uthi okwenzakala emngceleni kufanele uyithelele amanhloni iZimbabwe.
Okwenzakala eboda kuyadanisa kakhulu. Lokhu kukhomba ukuthi umnotho welizwe ufile njalo lobukhokheli bezanu lohulumende abalandaba lokwenzakalayo. Sesibonile ama-ministers eSouth Africa efika eboda ezama ukuthola indlela abangasiza ngayo. Kodwa bakithi bathule bahlezi leyarara. Singuzaphu sithi, umongameli umnanaka, akasuke kuholiday abuye eBitbridge Border. Azozibonela i-crisis ekhona.
lobanje lolu daba luthinta kakhulu izizalwane zeZimbabwe. Iofisi yomelo weZimbabwe kwele South Africa ibiloku ingakaphenduli imibuzo yokuthi ithini ngokwenzakalayo njalo ihlela ukuthatha manyathelo bani ngalokho. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngiwuthuso Khumalo. Wezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders seliqalile amalungiselelo okudinga inkokeli entsha. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko okhutshwe liqembu leHighlanders uthi labo abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umgcini sihlalo weqembu unobhala jikelele kanye lelunga lekomiti kumele babe sebephosele amaphepha abo kungakedluli mhla zingama-23 kunyanga kaZibandlela. Omunye walaba sebesazakala ukuba bazancintisa ngubheka Sibanda, yena ufuna isikhundla sokuba lilunga lekomiti.
Mina ngingubheka Sibanda, ijaha leiflabusi kusibasa kokodlwayo omnyama. So mina lapha ngikhangelele ukuncedisa timu yami njoba vele kade njalo ukuthi ngincethe lapha lalaphayana ngikhatshana bathu kwakade singidikela ngingisondele eduze sponsor lama madoda awe executive engwachayela salute ngomsebenzi abawenzileyo. Ithimu ngeyethu, ithimu ngeyenu balaleli. Mina ke kakhulu ngikhangela ukuthi sikhaye sincedane kakhulu ku division 1 eyibackbone yethimu. Maningi ama players nje asuke ku division 1 eyiyo sikhangela ukuthi singakubambisana ngayo, sincedane ngayo, asisena kuthenga ama players asuka kwezinye indawo.
Umunye njalo esephumele egcekeni ukuba uyasifuna isikhundla sokuba lilunga le committee ngumgcini mafu. Umgcini sihlalo weqembu Kenneth Mhlophe yena obikwa ezancintisana loJohn Fat Sibanda, ikanti uMorgan Dube yena obikwa ezancintisa ukuba akhethwe ukuba ngunobhala jikelele. Ophethe isikhundla sikanobhala jikelele okakathese ngu-Israel Moyo, yena osaselelungelo lokuncintisa njalo nxa ethanda. Ezinye iinkokheli zeqembu leHighlanders ezibalisa umsekeli kamgcini sihlalo uMorden Ngwenya kanye lomphathi ngcebo uDonald Ndebele bona basasalelwe ngumnyaka belokhu besezikhundleni. Ukhetho lokudinga inkokheli yentsha kuqembu leHighlanders luhlelwe ukuba luqhutshwe mhla ziyisikhombisa kunyanga kaNhlolanja ngemva kokuba iqembu leli seliqhube umhlangano walo uqhutshwa minyaka yonke, i-annual general meeting ngesilungu, mhla zingama-23 lanye kunyanga kaZibandlela. Insinda baphendule ebhekane leqembu leHighlanders ukuba bazayithola yini imvumo yokuba baqhube lowo mhlangano njengoba ukubuthana kwabantu lokuqhutshwa kwezemidlalo okungavunyelwa elizweni kulezi nsuku kungoba inani labantu abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19 liyala lilokhu likhuphuka. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
Ngehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zizindaba ebezikhokhela. Inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe likhuphulwe ngabantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1365 abatholakale bele gciwane leli izolo kuphela. Abafundi ababhala imihloliso ka-A-level O-level bahlangane lobunzima ngokuphuza isikolo kungenxa yokuvinjwa kwemigwaqo mabezomvikela lapho kuqiniswa i-COVID-19 level 4 lockdown izolo. Labo umsebenzi wokujabulisa uZulu wabathathu abaqoqe umcimbi wemzini waseMbare eHarare namhlanje bagwetshwe ukuhlala ejele okwenyanga eziyisithupha ngemva kokufunyana belecala lokwephula iziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngaphakathi sethu. Siyabonga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.